sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21/4/2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota. Balutshwana kakhulu kobulawayo lesigaba semandebeleni jikelele.
Okuqakathekileyo ukuthi kumele sibuke amalokhu, sithathe abantwana, sihambeni siyerejista kuba ngamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani, ukuba singavele siyekele khonoku, sizaphelela ezandleni njengesepa.
Ilunga ledale lephalamende lethula amazwi alo ngolimi lwesidonga edale.
Ngiyake ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho kokuthiwo umthetho welizwe, ngoba engikwenzayo kusemthethweni, njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumbe abanye abantu.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla othiwa yi-People's Rainbow Coalition okhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru sokutshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya manyana labakumanyano we-MDC Alliance.
Na okwethu ukuxoxisana labo ukuthi bafake imilayo eyenza ukuthi i-business ithuthuke iye phambili, abantu bathole imisebenzi. Thina njengama-manufacturers benelisa ukuthi si-exporte intengo yezinto zethu ibe phansi, i-quality ibe phezulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu kobulawayo lesigaba semandebeleni jikelele. Kusiyafika ngolwesine abantu kade sebebhalise amagama abo kuluhlu lwabavoti kobulawayo bebesedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lasithoba minwembili i-18,000. Kuthi inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000 zibhalisele esigabeni seMatabeleland South, okuyinani elifana lesigaba seMatabeleland North. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo, yena othi uZulu kumele ayebhalisa ngobunengi.
Okuqakathekileyo ukuthi kumele sibuphe amalokhu, sithathe abantwana, sihambeni siyerejista kuba ngamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani, ukuba singavele siyekele khonoku, sizaphelela ezandleni njengesepa, ngoba yikho kufunwa izane khonoku ukuthi singalobisi. Njalo kuqakathekile ukuthi yebo naye ingasifika sibaningi silihlekanyana khonapho, ngazokuthi abanye abantu bayaxotshwa. Kumele nathi sime sibatshengise ukuthi kanti vele sixotshelani, kanti kanti kuthiwe kumele kube nje ngoba singavele sikhalale, angisakwazi ukuthi phele 18 mpili sizakuya ngaphi. Labantwana labethu bazileyo esizama ukubalungisela ikusasa yabo, kasihle sifungeni amajoyinti antana sesibabulele, ngoba kufela kusasa bazayibona. Ngoba laba abantu abasibusayo ngabana ndaba lokudubeka kwethu, ngoba udubeka abakwazi bahlala ezindlini ezingama-room angu-130. Uza kacabanga ukuthi yanduma amakhomalo phansi ngale olele ngadlanga yini sidla mathanda ukufuna inhliziyo yakhe, hayi khona ukufuna isikhwama sami. Sikhangele futhi oza kuyangena ezikhi laphana ukuthi ayirejista, ikwazi ukuthi endlini uchiye kungadliwa abalele bengahlanga, azame ukuthi angene emkambatheni songamatamatisi kwenza ukuthi athole isijebo santambama njengoba kulele kungadliwanga. Sikhangele futhi iningi labo ngamaloja babezekuthiwa nemazi ukubhadala amarenti, so angachiye ukuthi axoxwe endlini ukuthi ahambe erejista kunokuthi ayidinga imali. Asibakhuthazanyile lapha ababekhona kungabe njengemkambo lapha, thina sihlale sihle simthengisela lo udengisayo, ahambe ayirejista angaphuma abuyela ayidengisa, siye kuye komunye sixhasane.
Ubona baningi kakhulu yini amaloja lalabo obachoyo abafana lalabo abangela incwadi zokuzalwa?
banenga kakhulu izolo busuku ngifonelwe izisebenze ze old nick mine eziqeda ukurejista izisuku lezi ezedlulile umqhathi usebaxhotshile utete wajikigela impahla zabo zonke phandle kulabantwana abanama 3 months kulabantu abagulayo abangathi bengekho ezindlini ngikhuluma kunje nje babuthene sophathi so sidila ngokulumende ovele ngelanda nxa sebebenze njalo ukuza bakhuthaza ukuthi bambe berejista kuyini kona belabelana phandle engizolo ngendlela ukugodola ngayo amboni ukuthi nanda bangaphinda futhi balale balale angavuka besithi sebesiyapha kufuna register abantu kumele bavuke bayadinga ukuthi sebeza kuyahlala ngaphi ngiyukhulumende silaye.
Alo ke ngonkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla la kuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kula ma centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Asevikile ama elections madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla aphikisayo othiwa iPeople's Rainbow Coalition okhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru sekutshengise sobala ukuthi uMjuru kase kuya kumanyana labayi kumanyano we-MDC Alliance. Ingcwethi yezicubungula izombusazwe zithi lokhu kutshengisa njalo ukuthi amathuba okususa iZANU-PF esikhundleni asenciphile kakhulu ngokungamanyani kwamabandla aphikisayo. Intatheli zindaba yestudio 7 uThomas Jiriphasi ubesemkhosini wokuphawula lumanyano izolo waxoxa lo nobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party uMnumzana Gordon Moyo.
Sivumelene ukwenza umkhankaso obukhulu ukuthi sisebenze ndawonye ngaphansi kwesambuleni esithi sona People's Rainbow Coalition. Le coalition entsha engasebenzisi ibizo lelinye iparty. Sivumele sonke siyalingana njalo sivumelene ukuthi sibe lo candidates ozaphatha inkezo kube ngumama sokuyisikhathi sabo mama. Sikhethe uJoyce Mjuru okwalamhlanje sibe senza lo khona ukuthiwa pre-signing ceremony ngezindlela kube kuyi engagement part. Siza kuyalontsha kobulawayo lapho sizabe senxusa khona uZulu wonke jikelele ukuthi azobona ukuthi nxa kusayinwa isivumelano sokuthi lizwe lithathwe lizwe litshintshe kusayinwa njani because siza kwenza emaviki namabili abuyayo. Lamhlanje senze nje ibaby shower in 2 weeks time siza kuba le actual signing ceremony.
Lokho kutsho ukuthi alisoze lisebenze labo tshangela manje.
Lokho kutsho ukuthi sasiqalisile ukusebenza ndawonye. Amanye ama parties sivulile wethu umnyango. Umnyango we Rainbow Coalition kawuvalwa, asozuvalwe kuze kufike ilanga le nomination day kuyabe lokho kuvulekile siyafuna ukusebenza labanye bonke abafuna ukusebenza lati esingakufuniyo ukungena emaphathini abo kodwa bafuna ukuthi sibe le common name le common symbol common objectives labo siyavuma ukusebenza lapho kasivalanga mnyango
kutsho ukuthi lokho lizabele ukukhulumisa
ukukhuluma kakumi kuze kufike nomination day siyabe lokho sikhuluma bonke abafuna ukuthi sibambisane amasongo akhala emanengi sibalutshwani siyafuna ukuthi sisebenze labo bonke over 40 ama opposition parties akhona eZimbabwe siyawancusa ukuthi babuye kasibancusele ephathini yethu ePDP umjuru kabancusele ephathini yakhe NPP sibancusela ku Rainbow umchilo wamakhosikazi
Hello ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party obekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare izolo Omela isigaba seBinga South edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda wethule imbono yakhe edalela eParliamente ngolimi lwesiTonga okuthiye amanye amalunga ekhonona kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe amalunga ayavunyelwa ukukhuluma ngendimi ezisemthetheni ezelizweni ezibalisa isiTonga lezinye sixoxelayo uSibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
iConstitution yeZimbabwe iyakubeka mgceke ukuthi khona kulendimi ezingu-16 okufuza ukuthi zikhulunywe elizweni ulimi lwesiTonga ngolunye lwakhona okufuze lukhulunywe kuleli lizwe ngakho-ke kulilungelo lami njengelunga ledalela ePhalamende kanti njalo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi nxa ngisedale abanye bekhuluma labo ngezabo izimi nami nganelisa ukuthi ngikhulume ngolwami ulimi so-ke isikhathi esiningi vele ngujwayele mina ukuthi nxa ngiseParliamente ngikhulume lami ngolimi lwakithi ngoba ngiyabe ngisenzela phela ukuthi bona labo engibamelayo labo bezizwe bezicenya nxa besizwa olwabo ulimi lukhulunywa liseHarare atsho ukuthi bebesizwa nje indimi zabanye zodwa so yikho-ke engikwenzelayo khona okungumhlala ngikwenza njalo zaqhubekela phambili
manje ngokubona kwakho bayamukela yini amanye amalunga edale ukuthi usebenzisa isihlobo sakho
hayi mina kangikudingi kakhulu Chris ukuthi bayakwamukela abakwamukeli ngoba ngiveli bona engikwenzayo mina ngiyabe ngikwenza ngisenzela abantu bakithi kanti njalo ngikwenza ngiyabe ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho okuthiwo ngomthetho welizwe ngoba engikwenzayo usemthethweni njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumba abanye abantu
Hello ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalela eParliamente ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare
Langlela ndwandwe
Langlela
ndwandwe
Langlela
Langlela umshweshwe
Langlela nampaba fobembula
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli inkomo Lamhlase kangela ukuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okwenzakalayo endaweni ezijeneyo zelizwe sikhuluma nje ngilencwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo
ngiyabonga mfowethu
ilanga nxa lichisa ngendlela elichisa ngayo kulezi nsuku baba Nkomo lifika kubo 40 degrees Abanye bathi liyabe lisandulela izulu elinengi kanti abanye bathi liyabe likhomba ukubana isibhakabhaka somile mpela kakula zulu iqiniso yilipi
iqiniso liphakathi kwembono yona le mbili ngoba nxa sithi siyakhangela isikhathi esikiso eminyakeni thina siku-October and wonke umuntu uyazi ukuthi vele u-October yinyanga yokushisa Mina ngokwami ngingaqala ukuthi ngibe lenkinga if singafika uNovember kuloke kushisa kanje and izulu lingathembisi. Kodwa phela sikhumbule ukuthi izulu seliseule endaweni eziningi. Sesilitholile lokuqala lokubolisa amahlanga. Ngathesi kuyachisa ngoba vele isikhathi sokuchisa. Kuzathi-ke khonapho after abo 15 November yikho lapho sesikhangelela ukuthi izulu libe khona and ikhisimusi siyidlale sisedakeni.
Ngamanye amazwi uthi okwamanje ngeke utsho ukuthi lihlola izulu kumbe lihlola ukuthi kalikho ngoba isikhathi kasikafiki.
Into engitsho leyo nxa sithi yakhangela kulaba abazinge zomkhathi nxa bethi bayakhangela okwenzakala ku-Pacific Ocean okuyikhona okulawula ukuthi thina siba le season elezulu mbengelazulu ngoba kwesinye isikhathi kube ngu-El Nino kwesinye isikhathi kube ngu-La Nina ayikacaci i-event yalo nyaka ukuthi zithi an El Nino event kumbe i-La Nina. Ngakho ke abakatsho bona ukuthi hayi lo nyaka thina sikhangelela ukuthi alisoze libe khona izulu mbe lizaba khona. Kodwa nxa bethi bayasixwayisa bathi bona babona ukuthi izulu lizaba khona okwesikhatshana from around mid-November kuze kuye phela uDisemba liphinde libaleke kancane kuthi ngoFebruwari langoMarch libe linengi futhi. Into nje abantu okufanele beyenze ukuthi asenze amalungiselelo. Thina njengabalimi fanele sibhekane lalokho okusezandleni zethu. Bengisemaphandleni nje kulamaviki amabili ayidleyo. Abanye sebefaka imiqubo emasimini, abanye njalo sebeqalile ukuthi bayabiya amasimu abo, abanye sebeqalile ukuthi bayagebha nje bafuna ukukhipha amadenje lani lani. So yizo izinto okufanele ukuthi thina njengabalimi ngasiyazenza. Abanye sebeqalile ukuthenga le nhlanyelo lomvundiso. Fanele thina sizilungiselele umkhathi vela ukhe ezandleni zethu.
Ukulima kona kuqala nini kanje ngoNovember?
Nxa ngithi ngiyakhangela lapho engikhona mina eSouth Africa, izinsizwe eziningi ikakhulu kobo Free State labo Northwest Province eziyizwa ezaziwa ukuthi zilima umumbu kakhulu, dala bephendula amasimu. Sebelindele nje ukuthi line nje okwamalanga amabili amathathu baqala ukuhlanyela. E-Eastern Cape ngikhuluma nje sebeqalile ukuhlanyela umumbu. So isikhathi sokulungiselela sesidlulile actually. Nxa sesikhuluma iqiniso ngalesi sikhathi kufanele ukuthi inhlanyelo yakho usulayo usuyiphethe esandleni usulindele ukuthi line ngokwenele izulu ungene emasimini uhlanyele. Kodwa masingakhohlwa phela ukuthi akuhlanyelwa inhlanyelo kuphela, silezifuyo lazo. Isikhathi esiqakatheke kakhulu ukuthi sizinanzelele izifuyo, sizilungiselele ukuthi nxa sesingena esikhathini esilezulu okuzaba lemkhaza lani lani, izifuyo zethu zitholakale ziqinile.
Ezifuyweni khonapho umlimisi, ilanga lona nxa litshisa ngendlela elitshisa ngakhona aliziphazamisi yini?
Liyaziphazamisa yikho ke kufanele ukuthi ikakhulu laba abelusayo benanzelele ukuthi izifuyo zabo ziyathola amanzi ngokweneleyo and ukuthi zingahambi izifuyo uma ngomude ukuthi zize ziyefika lapho okulamanzi khona. Endaweni eziningi bengibona nje abadala sebeqalisa ukuzidlisela emachibini nje eduze lamachibi okwenzela ukuthi inkomo zingahambi uma ngomude and le ndawo ezilezihlahla ukuthi yazithola ziphumule ngaphansi kwesihlahla. Into eqakatheke kakhulu le.
Hayi, siyabonga baba uNkomo, bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, asiqhubekeni ngokulima.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni, sixoxa lomlimisi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Uhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga ba.
Ye, ungasitshela ukuthi udaba lolo lwamavenda luhamba njani kobulawayo? Siyabona ukuthi eHarare lamanye amadolobho sebeqalisile ukusuka besuswa lapho abanye abathengiselwa khona okuthiwa akukho emthethweni. Kunjani khona ngapho kobulawayo?
hayi kobulawayo abantu bangkhona abahlelekile ngaba phonga ukuhamba bequtha nje bephonga uthengisa noma ngapi ungabona abathengisele ezindaweni ezingasizo abaziphiweyo yi-local authority abaveli kobulawayo ngabantu ababevela ngaphandle bengelandawo kobulawayo silendlela zokuhlelana le Harare silazo indlela zokuhlelana amadorobho wonke silazo indlela zokuhlelana kodwa sathola ukuthi kwamanye amadorobho abanye abantu bayala ukuthi bahleleke so yikho-ke kusiba lalolu hlelo ukuthi abantu sizameni ukuthi sibe nindawonye sinanzelele ukuthi ukuhleleka kwenza amadolobho ethu ahlanzeke kwenza njalo ukuthi laba abangama-vendors babe lesithuni sokwenza lokhu abakwenzayo
ngizwile lapho phambilini uthi wena bakhona abanye abavela kwamanye amadolobho bezothengisa kobulawayo baningi okunganani
ungazwile laphana kukhothama lapha phansi kwesithi lokhu city hall lapha abantu abaningi bahamba bayedinga amabheli eMozambique babuye lawo balale behambe ngezitimela kumbe ngezimota bese bebuya bejhukulula bethengisa abanye njalo bavele babuye lapha bethemba ukuthi uyafika ubhadala imali yakho ubusuthengisa but indlela esasihlele ngayo le local authority le ministry yami le associations zama-vendors yikuthi kwakucelwe yiwo ama-vendors lokho ukuthi babe zendawo zokuthengisela manje-ke kwasekusenzakala ukuthi abantu babona ukuthi lapha kule mali base bebuya-ke bezominyezela mina bengicela ukuthi city council isebenze la ma-vendors avelehleleke ngoba labantu abangaphansi bama-association arejistwe le ministry le local authority kukhanye kabaselazo izindawo zokuthengisela which means then they are discouraging i-order so bengizacela ukuthi bahlale-ke benanzelela ukuthi abantu abahlelekileyo labalandela umthetho yibo kumele ukuthi sizame ukuthi sisebenze labo more
ngiyakhumbula sike saxoxa kwezinye insuku ngodaba lokuphathisa bona labo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ama-vendors balokhu bethola na uncedo
yes mayathola ngoba khathesi sine mali esiyiphiwe i-reserve bank yama-cross border labo futhi ama-vendor bayalakho ukuthi bahambe bayodinga izimali kwi-setco badinga izimali emabhenki ukuthi bawode bathengise
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalalela
hayi siyalivalelisa abalaleli sithemba ukuthi khonokho okwenzakeleyo kumele ukuthi labana amazenda ahlelekileyo abenze izinto ngokusemthethweni siyabasekela kakhulu sizaqhubeka sisiba leqiniso ukuthi liyathola imfanelo zenu ukwenzela ukuthi labantu abafike bathengise phambi kwenu lina eliphiwe izindawo zenu ngokusemthethweni libhadala kwi-city council baza kucina bafunde ukuthi kuqakathekile ukuhleleka
hhayi kuyezwakala isibongile kakhulu ma
siyabonga ba
lo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo wezamabhizimusi amancane ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930-6065-15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo silo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sicubungula udaba lwezemfundo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Selikuliphi izinga ngokukhankasela ukuthi umntwana wonke athole imfundo?
Lubhahile yini uhlupho lokuxotshwa kwabantwana ezikolo lokuswela okokusebenzisa ku-new curriculum le?
Lubhahile kakhulukazi, uyathola ukuthi abantwana kathesi kufunakala ama-smartphones abalakho, into ezikumele bazizuzeke. Uthole lokuthi kunenge okumele kufunde, kodwa isikhathi sokuthi wayesele eklasini mfushane, ikakhulukazi ngakhayela izikole ezithi siyawuthi sekulabantu abangene emini kuabantwana ekuseni. Sesikhangela lesikhathi abantwana abathona ngaso esikoleni, ngoba olunye iduko esikhangeleyo abazali labantwana sebekhala ngama-homework. Kuyashaya kuzoshaya u-10 ebusuku, o-11 ebusuku abantwana belama-homework, abantwana benesisane. Uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mnetisayo ngoba umzali yabevele ediniwe thole enqumethenisa amatamatisi esenzani. Bakusela lokho okuthiwa yangene e-industry. Ungena ngo-8 yephuma ngo-4:30 uhambe ngkhaya. So khonokho abantwana abaningi abahlukuluzwa ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ndomntana kwamakhelwane athi ezogcela i-smartphone kimi ukuthi i-research umsebenzi akho, agugle umsebenzi akho awuthole. Ngokuthola ukuthi wena idatha kangilayo ukuthi nami ngimenze umsebenzi. So uyathola ukuthi abantwana labo basayele emuva, abanye bamxoxela labo kakhulu bathi khona sebesenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo babhalele abantwana ama-homework. Umntwana ukuthi ahambe kuphela sebeza kuthi maybe ne-school holidays eqa sibabuyele emuva bethe phana ngangikubhayele khona wakuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphela engayo ngoba umntwana yabesisa ukuthi uma engashiye ngabhalanga isikolo uba senkingeni.
Abazali bathi kwesinye isikhathi abenelisi ukubhadala ngoba izikolo zingemukeli imali ye-ecocash kumbe yeplastic.
Kuvame kakhulu khona okay, uthole ukuthi abazali abaningi bakhuluma ngakho ukuthi lanxa imali ngeke ngaze ngiyithunyezwele nabagcina wazukulu abalabazali abaphandi kwelizwe yakhuluma umuntu ukuthi imali iyabuya kumele ngiyithatha ngithwele ngihlala ngiselayinini ayitholakali, izikolo eziningi zifuna kubhadale ngecash. So yikho okuhlupha khona khonapho. So yinto esikhangela ngayo kakhulu ukuthi yona ngoba uma sikhangela ilungelo lezemfundo thina sikhangela ukuthi umntwana lo ofundayo usuke edleni ngkhaya ulovile umntwana uloveleni. Sikhangele kumantombazaneni kule sikhathi sokuthi baye esikhathini ngaphana kala izinto zokusebenzisa uluyalova. Ungakhangela ukuthi ezikhathini eziningi yathi uhamba kuma-facilities uthole ukuthi yona ama-condoms aphiwa mahara. So mina ngokukhangela amalungelo abantombazana ngathini ukuthi ama-pads aphiwe mahara ezikolo, abantwana baphiwe ama-pads xa sisenelisa njengohulumende ukuthi sinika ama-condom asiqakathe kuseni ngokufana naye indaba yama-pads iphiwe amantombazana ezikolo bafunde abantwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Ukuziphetha ezalamhlanje, abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota kwabulawayo liphansi kakhulu inani labo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama uChris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.